Indikimba yalonyaka yokunanzwa kwe-International Girl Child Day igxile ekutheni kudingwe amanyathelo awokwehlisa inhlupho ezibhekane lamantombazana ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuqinisa imikhankaso yokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Ingcwethi ecubungula ezombusaze uNkosazana Patience Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe ngokuqakatheka kwalolu suku.
Wonke umuntu, iloba owesifazana kumbe owesilisa, kumele belondoloze njalo beqakathekise amalungelo omntwana oyinkazana. Sesikhangela ikakhulu emasontweni lapho esibona khona ukuthi bayendisa abantwana bengakafiki izinga lokuthi eyenelise ukuzicabangela.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi seHarare uthi uqakathekile ukuba amalungelo amantombazana alondolozwe ngoba kuyibo ikusasa yelizwe.
Ngakho uyakhangeliswa ukuqiniswa imithetho emayelana labantwana abancane beyibambe kuhle imithetho leyo. Ingathi kungaba ngcono, kodwa esikubona kwele Zimbabwe ukuthi imithetho ayiqinanga. Ingaqinanga kangalo, sidinge njalo ukuthi indaba ingaqinanga. Sibona kuyikuthi labo abadala abasezikhundleni abalabo abalezikhundla yibo labo futhi abahlukuluza abantwana.
Umnumzana Dube ukhuthaza abazali ikakhulu obaba ukuba bengabandlululi abantwana abangamankazana beqakathekisa abangabafana.
Sibona imuli eziningi kazi sithi abantwana abangamankazana kabayekeli esikolo ngoba imali akula. Sikhangele njalo labo abantwana ababesithi singathi nxa sebekhulile bayahanjiswa emendweni bengafuthi, bayaphongunikwa nje kumabandla wonalawo ezisonto. Banika abantwana abancane ukuthi balotshelwe ngabantu abadala. Njalo nxa kuhamba kwezemfundo, abantwana labo benikwe ithuba labo lokuthi bathuthuke empilweni.
Umphathintambo ogatsha lwabesifazane lentuthuko yamabhizimusi uNkosikazi Monica Mthwangwa uthi uhulumende wakhe ukhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zamantombazana aqhubeka ehlukunyezwa.
The constitution itself is very good, very progressive.
Isisekelo sombuso sihle kakhulu, kasikuvumeli ukwendiswa kwezingane, kodwa sibona ukwanda kwalobu bubi kusiya phambili.
Lolu lusuku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations njalo olwalonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Invest in Girls' Rights, Our Leader, Our Well-Being. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.